So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesine emhlazi ku 13 zivandlela 2022 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje
baza kuzwa ngebhathi labo ngoba kudala sibaxwayisa sibazisa ukuthi umthetho uthini
ibandla le MDCT izolo lenze umhlangano wenkokheli omqoka standing committee lapho okuvunyelwane khona ukuthi leli bandla lizangena kukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance
njalo lasezifundweni ezikoleni ukuthi kubuye kuqatshwa amatitsha angamashona so amashona kuyahlupha ukuthi abantwana abangenise bazwisisise
izakhamizi zelubhane ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokuthunyelwa kwababalisi abangazi ulimi lwesiNdebele ukuzofundisa ezikolo zakulesi sigaba befundisa izifundo ze primary
singakhangela ukuthi emalangeni amabili amathathu adlulileyo kuduke udaba olukhulu ukuthi ibhange Standard Chartered Bank uCEO besebenzisa ama-account atshiyeneyo labanye abakumanagement
ibhanga le-Reserve Bank liphakathi kokucubungula izikolo lamabhizimusi etheswa icala lokuhlawulisa esebenzisa umkambo wensitha i-black market zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ibandla le MDCT izolo lenze umhlangano wenkokheli omqoka standing committee lapho okuvunyelwane khona ukuthi leli bandla lizangena kukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance leli bandla lithi umhlangano wenziwe ngumkhokheli walo umnumzana Douglas Munzora lomongameli Emerson Mnangagwa ngeviki edluleyo ngokukhuthaza inkulumo zamabandla ezombusazwe lumhlangano owenzelwe esigodlweni salo seHarvest House ukhulume njalo ngodaba lokuthi unkosazana Thokozani Khuphe elokhu engumsekeli kamongameli webandla lanxa wahambisa leli bandla emthethwandaba esithi lifuna ukumgxotshisa edalele eParliamente. Sixoxe lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube saqala ukumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi ibandla lakhe laswela abantu bokulimela kukhetho lwama-by elections kwezinye izigaba zelizwe.
Asiloqiniso ukuthi njengebandla asilama candidates lizakhumbula ukuthi iproclamation ibekiwe njalo inomination court ihlala mhla ka 26 kuyona linyanga i-document elibonwe ngabantu liphepha nje lomsebenzi esisawenza njengebandla ukugcwalisisa ama candidates kuma elections lawo njalo lizananzela ukuthi okwakhathesi yithi ibandla eseli lama candidates asehambile aze ayofayila ezek emelele ukhetho so sizimisele silawo ama candidates njalo kusiyafika ilanga le nomination kungayenzeka sesihambisile zonke indawo kulezinye okusamele senze ama primary elections election mhlawumbe ngoba kulabantu abanengi kodwa lezo eziphumileyo elizibonileyo endaweni endaweni zokuxhumana ngeza lapho osoku uvunyelwane khona ukuthi hayi obekuvele kusaziwa ukuthi candidate ngubani abanye bebuyela abantu ababephikise kuqaleni abanye bengabavumeleneyo
siyabona ukubana umongameli webandla lenu le MDCT umnumzana Douglas Munzora usehambise udaba lokuthi ibizo le MDC lingasetshenziswa ibandla le MDC Alliance manje nqa kuyikuthi abasoze balandele lesi sixwayiso kuzahamba njani
ibizo elithi MTC Alliance sikhulume ngakho sisuka ku Supreme Court judgment sichasela abantu ukuthi into zime njani njalo lizakhumbula ukuthi ubaba ukomichi uchairman wethu wavela wakuchaza sobala ukuthi lo ngumbuthano wamabandla angu 7 esinhlala ngukhuluma kuona lo umsakazo ngakho lokho kwenziwe ngubaba uDouglas Monzora nje bekuyindlela yokwazisa abantu abazasayina amaphepha awama candidates awebandla lethu le MDCT MDC Alliance ayisithi ke okumele sigcine laba abanye ukuthi sibakhangelele ukuthi indaba zabo bazihambisa njani izixwayiso bangazibhaya zithatha kumbe bayalandela umthetho baza kuzwa ngebhatshi labo ngoba kudala sibaxwayisa sibazisa ukuthi umthetho uthini ngakho abantu bazazibonela sokusenzakala ukuthi utshoni ukuthi umuntu abe lihlongandlebe ephule umthetho welizwe ephule umthetho weconstitution angafuni nje ukulandela noma yini okulomthetho phakathi
yona imikhankaso yokhetho lwama-by elections ihamba njani ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19
umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu zakhumbula ukuthi kusukela unyakenye bengikhuluma kuona lomsakazi ukuthi senza ukuthiwa i-restructuring siyalungisisa izi-structure zethu zebandla kusukela phansi kusiya phezulu kanti njalo bese siqalisile ngokwesibili ngoba sikhangelele ukubana sibe le-congress i-ordinary congress ngaye yenalo umatshi ozayo so i-by election le isithole silunge kakhulu sizilolonge kakhulu njengebandla so kuhamba kuhle konke ama-candidates sesilawo engingathi almost 90% sisuka lapho singena endimeni nje siyasebenza simelela ukuthi ukhetho lufike abantu bayezikhulumela
umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo Zakhamizi zeLupane East esabelweni seMathebeleland North ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokuthunyelwa kwababalisi abangazi ulimi lwesiNdebele ukuzofundisa ezikolo zakulesi sigaba befundisa izifundo zeprimary. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba eseLupane.
Izakhamizi eziqoqe le Studio 7 zithi zithole nzima ukuthi zizwanane enkulumeni labezomthetho ngenxa yolimi olukhutshwa ngamapholisa lababalisi kulindawo. Ngakho-ke zicela uhulumende angenele. Omunye wabo ngumnumzana Mission Nkomo ohlala eGuduku Village.
Especially nxa ubeke emapholiseni uhlangana nabantu besihlonile ukuthi bacubungule bachwayisise ukuthi isiqubani okhuluma ngaso njani njani abakulaleli babengazwisisi bona abasebenzisa ukuthi basebenzisa ama-chapters so abantu laba khonokho kuyasihlupha
umnumzana qhubekani mahlango wesiqintini senzwa nanzi uthi kulabantu abangabaziyo asebekhanya besiza ngobuningi kulumango ukuzokwemba njalo besakha
ubunzima obunye esihlangana labo ukuthi khona siphunga ubona this time kunabantu abaphunga ukuthi bafuna ukumayina sebedila isigodi asangesithole information bafika nje badila umgodi kwaba ukuthi bayasebenza singakwazi sizama khona ukuthi nxa bezabuya sigilinisane labo thina sibe ngama-first preference kuleyo ndawo ngoba indawo leyo ngeyethu ebantwini lolupane nalo ngifisa ukuthi ngaye kuyavuma ukuthi khona sanelise ukubonana leziphathamandla zizwe siwufunayo singawufuniyo phakathi kwezigaba zethu
Walupane East edalele eParliament umnumzana Mbongeni Dube uthi liqiniso lindaba yababalisi iyinsinda baphendule
silohlupho esibhekane lalo kunjalo ke udaba lolo siluhambisile phezulu ku public service la ku education ukuthi bayabona ukuthi kuyalungisiswa leyo ndaba si public service ibiqhatha ama teacher ingazange ya consider ukuthi u teacher wangkhona uvela kuphi umhlubulo
uyaphambili ecizelela ukuthi abembayo bazohlola ukuthi kulindawo kukhona ungabe kungembiwa na
so ke abantu abayebegebha labo abantu abayebesenza exploration ngoba umthetho uyabavumela ukuthi nxa u-explorer uyabhoda yonke indawo then nxa sebekutholileke yikho lapho sokumele ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunyiswane labo bekhulumele izakhamizi ukuthi bavumekala kumbe kakuvumakali khonoko njalo izakhamizi zibenefitane
abanye bathi bebecabanga ukuthi umumo uzoguquka ngemva kokususwa kombuso kaMnumzana Robert Mugabe. UMnumzana Josiah Skhosana ohlala eMatundulwini Village ngomunye wababelo mcabango onje.
Hayi imali ke yona yinkinga thina. Ngiyaswela imali yokuthi ngiyigayise. Sasithe ngcindi okukhulu la esebenzi ngithe down ngokuya lundoda la uyatshintsha
kufanana.
Izakamizi zelupaka village eziswelayo ziyaholizwa ukudla kwe-welfare ongabajabulisiyo abanye abalandeli bebandla elibusayo be-ZANU-PF. Unkosazi Pretty Msimanga uyatshiseka.
Mina ngu-ZANU-PF ogcweleyo, mina ngiku-district ngu-PC. Inhlelo masibuya zisilanda uzafica ukuthi isikhathi esiningi kuyangena abantu esingasebenzi labo bese kusithi thina abantu esisebenzela iphathi sicine singasangenanga kulezo ndlela.
Iluba Self Help Project hand in hand iqembu lezakamizi enzwa nanzi ezifuya imbuzi zithengisa ngoba bathi ukukhala akusizi.
Ya iproject lesiye siyiqalise sizwe sibe labo babanje abalutshwane sasiqalise singomama ngathi khona sidinga amanzi sifuna ukwenza ingadi sawugebha umgodi lapha wehlula umgodi lwa sasesithi singeke sihlale nje kuphela sakhipha amadola ngenyanga sabona amadola lana esemaningi sesiwabuthani sathi ngcono sithenge nini imbuzi sasesizifuya kimbuzi zona lezi saba lazo seziningi sasesithi besithini ukuzithengisa.
Iningi lalomhlubulo lithi lifisa uhulumende asungule umbuso wezabelo kungakudala ukwenzela ukuthi inhlupho ababhekane lazo ziphele, kube nentuthuko ezigabeni zabo, kuqhatshwe abantu balapho, kulungiswe indaba zemfundo lezempilakahle. Ngimele iStudio 7 eLupane East, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ibhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe lithi liphakathi kokucubungula izikolo namabhizimusi etheswa icala lokuhlela imbadalo kusetshenziswa umkambo wensitha iblack market. Usiba lukhulu webhanga leli uMnumzana John Mangudya wazise izolo ukuthi labo abazatholakala belecala bazajeziswa ngokuhlawuliswa kumbe ukuvalelwa ama bank accounts, babuye njalo bavinjwe ukufinyelela inhlelo zokwamukela, ukugcina kumbe ukuthumela imali. UMangudya uthe abalolwazi ngezephulamthetho kumele bachayele ugatsha lwe-Financial Intelligence Unit ucingo kunombolo ezithi 078-0434-475 kumbe ku 071-403-9897. Untungamili Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho uMnumzana Reggie Shoko ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Nasikhangele indaba ye-black market ye-foreign currency. Isiqokoqela loba insusa yendaba yikubana yona ngokwayo i-formal market auction system ayikwenelisi ukusinika i-foreign currency ekwaneleyo ukuthi amabhizimusi ayenze imisebenzi yabo ngelanga elanga loba ukuthi i-economy ihambe okwaneleyo, okwenza abantu begcina besiyadinga i-foreign currency emkambono emnyama. So indlovu ephakathi kwendlu ngalesi sikhathi yikushwelaka ala kwe-foreign currency phakathi kwe-formal economy. And osokwenzakele ngalesi sikhathi ama-delays atholakale ku-foreign currency auction system e-Reserve Bank a-create i-opportunity yokuthi black market ibe i-service provider kulola lo odinga i-foreign currency. So ukuthi sibe sesikhangela kuma-manipulators babhleme bona bekwindlela zabo zokudinga i-solution, kuba nzima ukuthi sithi kabajeziswe ngoba ngalesi sikhathi akula business engama ngokuthi i-foreign currency ayikho e-Reserve Bank asikayitholi. Amaviki semangaka asedlulile abantu bayalokhethwa auction bengayitholi imali. Atsho abantu bangavala imisebenzi lamakampani engavala, singamelela i-Reserve Bank le-allocation system.
Lungalungisiswa njani udaba lwe-foreign currency lolo?
kungabe lokugqibilezela loba esithi indiscipline kuma players economy isikakhulu kulabo abalendlela zokuaccessa loba ezokusebenzisa iforeign currency ezandleni zabo. Singakhangela ukuthi emalangeni amabili amathathu adlulileyo kudubuke udaba olukhulu ukuthi ibhange Standard Chartered Bank u-CEO besebenzisa ama-account achiyeneyo labanye abakumanagement ukuthi bethole imali ebhanga ku-ocean system besiyayithengisa ku-black market. Yibo labo esithi kabajeziswe, labo kufuze bejeziswe ngempela bajeziswe ngoba ikuganga loba ukuthi uqilibezela obudlulileyo lobo. Kodwa ungakhangela kulaba abanye ukuthi bakwenzela ukuseva ukuthi bakwenzela ukuthi business iye phambili ngoba ayitholakali yona ku-foreign currency ku-ocean system. Kunzima ukuthi sithi kabajeziswe. Njalo nxa ngikhangele ngithi yona i-financial intelligence unit ingabupaphese wonke umuntu we-bank account o-active economically in the business nxa abantu bazobopha fundo abamanipulator ngoba baningi abantu abamanipulator i-currency. Labo bona laba abaningi abasemkambono omnyama bayimanipulator i-currency, so kuzabotshwa abantu abaningi. Kodwa isiqokoqela sendaba ukuthi asidingeni indlela yokuthi foreign countries ibe ngani yayenela.
Umnumzana Richie Shoko yingcwethi ecubungula ezenotho. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalichumilane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika njalo ukuthi kulabangamakhulu adlula ayisithupha 668 ababanjwe leli gciwane. Kumanani ayizolo kulaba zinkulungwane eziyisithupha 6998 abahlatshwe ijekiseni yakuqala, kuthi abahlatshwe eyesibili bedlula inkulungwane ezilichumi 10237, abahlatshwe ijekiseni yesithathu bedlula inkulungwane ezintathu 3578. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi isabelo senkabazwe kubandla lezano PF siphakathi kokufuthelana phambilini kokhetho lwezigaba zalelo bandla oluzenziwa ngempelasonto. Lolu khetho lwadluliselwa phambili kulandela ukuxokozela okwabangelwa ngabotsikeja ababehlome ngenkemba ababikwa bekhokhelwa ngowaxotshwa ukuba ngumphathintambo wezomvikela umnumzana Owen Muda Ncube. Iphephandaba leChronicle lithi idolobho lakoBulawayo eliyilo okuthiwa liyakhokhela ekuthelelaneni igciwane le-HIV selilabantu abaningi abasebenzisa amaphilisi ama-ARV. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sabukwanani basakazi besitudio 7 nisakaza njengoba zinjalo. Phina ngumbanda moyo komnyama esigabeni kugama kwama village ward 9 kulima West Plumtree. Ya indaba engiyizwa la ku studio 7 indaba emholo wezisebenzi zikahulumende. Umsebenzi wezisebenzi zikahulumende abantu laba mabengabhadalwa ngendlela egculisayo kubulala ilizwe kakhulu kuma teacher, amateacher abengasakwanisa ukukonsentrate ukufundisa. So kubulala intuthuko ebantwaneni ngoba laba bantu kuyafana nje bonke lamapholisa konke ezilonga umholo wabo nje ayikho isecurity engasebenza elizweni. Abantu bakahulumende bengasebenzi bengaholi imali abakwanisa ukubaphilisa. Ngeke ngibe ngude salani kahle. Ngiyabonga ngubhanda moya.
Linjani studio 7 basakazi bestudio 7? Hayi siyabonga izindaba elisipha zona ngensuku zonke, siyalibonga kakhulu ngezindaba. Yeah. zathi ke ngikhulume ngecorona le esihluphe kangaka. Okusuka kumangalise kucorona la bakhuluma ngesocial distance esibehlule even emabhasini emchoveni kazuku. Abantu akula social distance laphana abantu bayaminyana emabhasini nakundawana zonke nje i-social distance vela ekasebenzi lokho kwaqala i-corona. Siyabona nje vele indawo eziningisa iminye emini okukhombisa khona ukuthi hayi uhulumende angazi ukuthi yena ulubuka njani lolu daba especially emabhasini ezuku. Siyaminyana akula social distance but babelokhu bekhuluma nge-social distance. Kunjenje bamisa imchova leminye ukulayitsha kwathi uzubuko nguye lwe-social distance kodwa siyiboni laleyo social distance kuzuku. Abantu yisiminye eminye nje every day abantu bayaminyana kuzuku. Mina engikhulumayo ngumzilankatha Ncube.
Sanibonani sanibonani basakazi be-Studio 7 nonke nabalaleli nabalandeli be-Studio 7 onibingelelayo uClayton Chibase ngise Kempton Park eGoli. Bantu bakithi kakhulukazi abantu besizwe sikaNdebele bakamntwaka mina ngingumnye wabantu abangajabuli nento eyenziwa ngeZANPF nento eyenziwa ngamasona ukubulala abantu besizwe sikaNdebele ngesikhathi seGukura Hound. Sibanengi abantu abangayithandi leyo nto abangajabuli nayo neze kodwa engakushoyo mina akheni sifunde sibe nedat forgiving heart. Nginokumamela kakhulukazi kuStudio 7 both Ndebele version and Shona version. Angikaze ngizwe umuntu wesishona ekhuluma kabi ngamaNdebele kodwa every day abantu bakantwakazi each and everyone okhuluma kuStudio 7 usuka nje elwa nabantu besizwe sesishona. Akheni sibeke phansi izondo sicale phansi bantu abakithi sithandane isizwe seZimbabwe sisezandleni zethu sonke amaNdebele amadonga amashona amasudu amaXhosa sonke namathonga amashangani abahlali baseZimbabwe. Akheni sithandane bakwethu sangathandana ngesize sibe noshintsho kulelizwe siyofa lokhu isimo sime diwe sime ngakhona. Akheni sisekele umuntu onegama well marketed uyena nje kuphela umuntu ozokwazi ukususa iZANPF bese kube noshintsho ezweni. Ngiyabonga abantwana bakithi bakamntakazi ngiyabonga nonke amashona amaNdebele amathonga abathandi belizwe lethu leZimbabwe nibe nelanga elihle. Ngiyabonga
salibonani basakazi baka Studio 7 igama lami Ezimon Nkomo ngizalwa eTsholoshu ekhaya. Ngicela ukubuza uhlelo ukuthi uhlelo lokulungisa imigwaqo kwelakithi uhlelo lokulungisa endaweni eyodwa noma ezigabeni esisodwa ngenxa yokuthi thina kwelakithi ngaleTsholoshu imigwaqo iphelile ifile ayilungiswa. Kungani vele imigwaqo ingalungiswa ilizwe lonke kungakhethwa?
Salibonani bantu bakithi ngezindawo ezindawo hayi nasiyaphila bantu bakithi lati sole ngokukhona abantu bakithi yebona le nto zawuchamisa lezi zamagama liyasidimaza nendlela embona yakhona cause ngeke sihlale sizuchamiswa namagagabule gama kodwa uya kuba eshini uMonzora la ngathi igama lelo yalithatha. So uma sivotele uchamisa mfalo sesivotele uMonzora kuni Monzora singamfuni. So so far uchamisa lapho sivotisa kuMonzora enkani lazi zami ukuthi iphume kula abantu abayithula ababangilizwe la ibizo lapho abasaye le bizo labo belibanga bazasala belilungisa kahle hayi daba lwabo lolo kumabayekhini vele masiya kuchamisa siyalimala straight bantu zaphu nangikhona sizameni kuya kuzapho ngikhuluma into ezizwakalayo zapho plus abanye abazwa basola bathi ANC ANC kathi singasola njalo ubaba kwamakhelwane silo sikulo sisolo wethu ubaba ngapha ekhaya ANC ulecala bani namboni bavele wathi uANC ngiyole inkinga inkinga yokwenzani ANC kala cala eZimbabwe kala cala cala yithi namavoters ivotele uANC esivotele uZano uma uvotele uZano ngobulala ilizwe ANC kanjani. So sizameni ukuthi inkinga 13 nje inkinga zethu zicathe ngomakhelwane bese umakhelwane wenza ukuthi inkinga ke seZimbabwe ayikho eSouth Africa izaphu zano nje sizameni ukuthi singayivote sikhuluma la omzali labo magogo bethu bona basekhaya bayivote izano bebantu abasilimazayo bona abasemakhaya bayivote izano ngoba thina sinje sisemazweni yakwazi sonke ngeke sikwazi ukuyavota noma singathi yazana kodwa umbana basemakhaya bayasithi siyabazamela mafuta okugcoba lamasepa lamashukela yonto asilimazi ahlala emazweni nxa yabo labana abantu siyawazi iyarikhampilizana kodwa ma ingadliwa 10 not ngeke ikwazi ukurikrika kanjani so bantu bakithi thina sizame ini masivote sivote namaphati ethu napho zaphuba khona umthwakazi bakhona abantu bengasimela so ambona icala elikhona kuma-ANC silo silifakwe ANC singacathi ufaka ukucatha ngomunu welokhuya inkinga yayibona but okucatha ngegama likamakhelwane kumba abantu abakho uma betshontsha yona ukuthi hayi ngaba kamakhelwane babahamba labam bafundisa bamrongo bona abakhona betshontsha hayi khona ANC kala cala lapha sikhipheni ANC icala likhithe bantu bakithi asikhipheni izano siboneni ukuthi ANC izayenzani masi ukuthi ANC lesandla
qalibingelela njalo ntungamile inkomo kini lonke ma-Afrika amahle kodwa ama-Afrika amanje sebheda njengalo mnyaka le bantu bakithi lisikhalele lisizwele sloku sikhala ngama-permit into iyavela kuleminyaka le njengoba sesibona nesisegoli sokukubi shem sokukubi angazi umbumnankakwanguyokwathengayo labo abantu ukuthi kabayenzele into ukuze sibaleke siye khona lesiye ngene edesertini yakhe banikuthiwa ngumuntu olengqondo ocabangayo banikuthiwa ngomunye nje kahle kahle kini lonke ma-Afrika bantu uyazama ukuthi abantu evula ama-regulation evuleni bengabuthelela amapulazi wonke phela siyahlupheka emhlabeni kathesi nje njengoba likubona kunje nje abantu bethu bazaphila ngani ngibongela nondoda okhulumileyo ukuthi mina ngingakhuluma ngithi ndoda sicela sihlalisane mangawuyala ungangcono sidumelane siwele phansi vela kusajiki lapho vele nalami ngiyaqhubeka ngiyayiphinda lento vela kusajiki ngoba sesihlupheke kakhulu sihlupheka sesihamba sihlala emagangeni siyazama ukuthi kumbe abantu bethu bedle abantu bethu befunde siloku sihlutshwa njalo siloku sihlokolozwa kathi siyi-South Africa siqalile futhi ikhuluma ngabantu bezimbabwe bodwa emtswelini wangabafuni abantu bezimbabwe sefakelwa lundoda lo umalema kade erayithi engathi ama-afrika wayekhuluma ngama-afrika maye bamfundisile la umalema sejika ngoba uyasale yedwa engabi labantu ngiyalicela loku into zethu sike sizibonele sonkeni sikhangeleni ukuthi sifuna ukuya ngaphi ake likhangeleni tungamile inkomo ngicela mina kuqonde kiwo amapresident ngqo sike sizwe mpela amapresident lithi ma-president napha abantu bayakhala
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni jikelele elemelika liya lisehla lanxa inani lababanjwa leli gciwane liqonga mihla ngemihla. Isigaba seNew York yiso esikhokhelayo kumanani ababulawa ileli gciwane abangu 226 ngelanga linye. Kuthi inani lababanjwa leli gciwane elizweni jikelele selisedlula isilinganiso sokungamachumi ayisithupha lanhlanu 65% ngelanga. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mkhululi Ndabambi, saqala ngokumbuza ukuthi umumo wegciwane le-coronavirus unjani lapho ahlala khona.
Ay lokhu okwe COVID khanya kuyasehlula umhlaba wonke loba kuqanda loba kuchisa khanya iCorona le iyachaya ayilanda ukuthi umbe kungapi ngalokho ke abantwana mina ngilombono ukuthi behlale esikolo unless nxa sekuzaba le ndlela entsha yokuthi abantu bephile kumbe ikhokhono kwaba kutshoyo nge-great reset sekumele kuntshintshwe njengobana wonke umuntu ole desk job esesebenza ngkhaya since they can abantwana labo
lona udaba lokuthi izikolo zivalwe abantwana bayofunda ezindlini ulubona kuludaba olunjani kakhulu nxa sikhangele igciwane elitsha leli elithiwa yi-Omicron okuthiwa limemetheka kalula yinto emele yenzakale yini ngalesi sikhathi
abantwana bona ngendlela thina esesijayele ukubana imfundo ihamba njani kuzaba nzima ukuthi befunde ngekhaya bethole ama-benefits wonke our education as we know it in our economic dispensation the world over abantwana abantu nje in general are used to behaving and acting the way that they are trained in the school systems kukhona ngapha where people are doing homeschooling lokhu ukuthi abantwana befunde bengkhaya kuyabe sokufanana labo homeschooling a lot as a parent mina I know the burden that it puts on the parent to monitor and care for the child and make sure ukuthi they are understanding and whether they're paying attention. Konke lokho abantwana labo ngiyathemba bazajayela kodwa hayi kuzaba indlela entsha. Mina ngibona ngani akumelanga ukuthi abantwana beke lobi uke esikolo kusho ukuthi kuyamele sisivumelane lokuthi amabhora wonke akhansilwe ama stadium ama concert kusho ukuthi sekuvalwa sesihlala sigcine emabhokisini ezindlini.
Umnomzana Mkhululi Ntabambi isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zelupane ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokuthunyelwa kwababalisi abangazi ulimi lwesiNdebele ukuzofundisa ezikolo zakulesi sigaba befundisa izifundo zeprimary. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.